safuna ukuthi sixoxe futhi lamaloya ukuthi sibone ukuthi singedisana njani ngoba singakujawuleliyo ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu nxa bebona bona abantu abakhuluma isishona bevela ku-state so ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi uMkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Hawu, siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission day ekhokhelwa nguMokhante, former president of South Africa, independent international commission eyaphoyintwa ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu-6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho. Kwasokukhanya ukuthi i-commission day kumele ihambe emadolobheni anjengakobulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa-ke thina savele sasola ukuthi kathi i-commission day idingani kobulawayo ngoba phela la bantu bafele eHarare njalo la bantu ababuleleyo lo mhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasosha ayedubula abantu laba abangama-civilians. Esathi sikukhangele sabona ukuthi akulasidingo sokuthi i-commission day izwe kobulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Sitheke ngaso se-Rainbow Ten kobulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakale eHarare, bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo ikakhulu indaba yombhuqazo, indaba yegugurawundi. Yikho-ke amajaha la uMkhwananzi labanye abantu abasukumayo batshela uMokhante ukuthi hayi ikhomishini yakho lapha kobulawayo ezilonke zingeke ikhulume ngegugurawundi, kasizo siyilalele. Basebebanika-ke amathuba okuthi bakhulume. Kuyasidanisa ukuthi kathi waye kwadojwa uMkhwananzi, singasabali ukuthi kwadojwa labanye abantu bethu abathathu uMkhwananzi, ngoba kayisiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazo. Ngiyakhumbula kulo munye ubaba owayele minyaka engu-70 owakhuluma strongly laye ngendaba yombhuqazwe ehamba lodade wabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugurawundi, umjaha owayele 21 years by that time. Bathestifya-ke lubaba lo dade wabo ongunina kalo jaha, labo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ngokuthi kwahamba njani. Kodwa kwasidanisayo ukuthi kathi phakathi kwabantu bonke la abanika ubufakazi wayi basukela uMkhwananzi, loba nje besithi bambophela ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kaMnangagwa, esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.